izakhamizi zethu lokhu uyabonakala ekuhambeni kwabo kuyabonakala lezi ndawo lapha abasebenzela khona ezithize ukuthi kukhona ukukholelwa ukuthi njengoba sebehlabile ijekiseni le yecorona abasabi kungani akusabi le ndingeko yokuthi bona siyenze ama-precaution esingathi ngama-precautionary measures ukwenzela ukuthi umkhuhlane lo ungamemetheki. So izakhamizi zethu eze-Victoria Falls siyazikhuthaza kakhulu ukuthi zibe lo ulwazi lokuthi ukuhlatshwa kwe-injection ye-corona virus akutsho ukuthi akusamelanga singayenzi esingathi yi-social distancing kumbe singasagqoki izayeke zokuzivikela emkhuhlaneni lo. So into ebalulekileyo sibili ukuthi izakhamizi zibe yazi ngoba siyababona ekuhambeni njalo siyababona lalapho abasebenzela khona lezinye indawo abantu lapho abahlangana khona ukuthi abantu bakholela ukuthi njengoba sebehlatshiwe then kuya okungaselandingeko yokuthi kube lama-precautionary measures. So le into kuyayenzakala kuliqiniso lokho elikuzwileyo baba Mkomo, njalo sizathi sizama ukuthi through ama-city fathers ama-councillors lathi njengama-residents representatives nezinye inhlanganiso ezithile eze-Victoria Falls ukuthi sifake nini imiqhafazo leyi kuma-groups lapho esihlangana khona kungaba sema-church ukuthi sikhuthazane sibili ukuthi kusamile sihlale si-cautious ngomkhuhlane lo.
Bona abantu balwamukele njani uhlelo lokuhlatshwa amajekiseni lolo?
Izakhamizi ze-Victoria Falls zasukumela phezulu kakhulu ku-phase 2 yokuhlatshwa eyasungula e-Victoria Falls. Lokhu kukhonjiswa ngabantu sibili ababuyayo ngesikhathi bekhuthaza ukuthi bebuye. Kathesi njalo abantu lokhu behamba besiyahlaba endaweni ezithile. Bezikhona njalo izakhamizi ezinye kade zidinga ukuthi kuzakhontinywa yini abantu behlatshwa. Lapha sifuna ukuthi sazise sithathe ithuba lonaleli ukuthi sazise izakhamizi zethu ukuthi abantu abazakuma kuphela ngabantu esithi abakade behlaba abantu bemobile behamba endaweni ezithiyeneyo behlangana labantu. Kodwa ama-centers esingathi ngama-centers ama-established places our medical centers azakhontinywa azaqhubeka njalo abantu besiyahlatshwa kundawo lezi kuze kufike lapho isikhathi okuzabonakala ukuthi inani okumele lihlatshwe eliza include the total 60% emele ihlatshwe jikelele eZimbabwe iyabe isi-achieviwe. So lokhu kuyasithabisa kakhulu ukuthi izakhamizi zethu zikuzwisisile njalo ukuze bona bezenqabele emkhuhlaneni lo owe-coronavirus lokuthi beprotecte benqabele umkhuhlane ukuthi u-affect izimuli zabo even kumbe benga-affecta umkhuhlane lo ukuze ithekele ezingabuya endaweni yethu ye-Victoria Falls. So siyakholela ukuthi izakhamizi zizakhontinywa ezingakahlatshwa zizakhontinywa zisiya endaweni lezi esingazithi ngama-centers awa establishwayo asungulayo ukuthi abantu baya behamba besiyahlatshwa kuze kufike esigabeni sokuthi bonke abantu jikelele baya besebehlatshiwe e-Victoria Falls.